into engubona nengizwayo bangicabanga naloko kwenzakala ekhaya namhlanje angeke ukuthi thina njengabantu abeZimbabwe manje sigcwele emazweni aphandle kwelizwe abanye bakhona ekhaya baphakathi kokwenzima mhlawumbe okwedlula futhi ababephakathi kwazo ngesikhathi isafu somlungu abantu abafana nabomama babulisa bagcina bephuma phandle bayodinga inkululeko okufuze ukuthi ngamanje sikhuluma nje iphakathi kwaleyo nkululeko futhi ngiyekona nengizwa manje ukuthi hayi kuthi ukuthi inkululeko nje into ethelenayo ngoba 30 years down the line sisayidinga asiyitholi silokhu ithelela and abantu bezimbabwe balokhu bezitshela ukuthi bafuna lokho okuzenza ukuthi bahlaliseke after 39 years so namafitshane kimi ngithi mina inkululeko into ethelelayo kodwa futhi sale sizibuza usizibuza ukuthi kanti singenzani ukuze sike ebangeni lokuthi kule lokho esihambela saphuma sayegangeni njengabomama benje besiyadinga lelo lizwe sikuthole sithi nako sesikutholile kungabi yikho ukuthi sakuthelela nje fithi abantu lapho kuthelika ninhlazi ma uzama ukuyibamba ngezandla emanzini ilokhu ikufunywa ukuthi alibambe umsila
ye nanto-ke udaba nkosikazi Maligwa ungasitshela wena ukuthi uthini ngelanga lalamhlanje
yebo ngiyabingelela njalo daba lona lelanga lanamhlanje linzima kakhulu thina lapha ekhaya sidanile sisidekile asiboni lelanga lakhona ukuliqakathekisa kwakhona sekunzima ngoba ukuthi inkululeko le sahamba siyayilela eganyeni nzima kangaka kuchitheka igazi kusisamanti sasingele sihambilene akusathani umfana bezimbabwe sebeshola thina thina esahambayo siyalela abamnanzeleli kakhulu ukuthi hhayi kulababitshane nje eclik engasho njalo ngithi eclik abantu abayibo ababhenefithayo kulokhu esakwenzayo njalo abayibo futhi benokuganga sebeyibo abatshontshayo asebesila leli lizwe kasesi ezithizi nxa ungangena kumbe kobulawayo kumbe ngene harari useserayithi abantu babesuka bonke bahambe beyecelebrate betshonele nabanye khona ngabe ema-stadiums kucelebrate i-indigesi kasesezithi zingakutela ngesizin estore evaliweyo abantu bonke business as usual mikuthi ilanga lelivele alisaqhakathekanga ezimbabwe abantu badideka abantu babethu ba-outside the countries baya ngamajehobia abantu bafika fomsia bagcwele umhlaba wonke ngenxa ye-mismanagement yelizwe le
ya mnumzana Ndlovu uyatsho lapho umama ukubana bakhona abantu abatholayo njengokutsho kwake ngesilungu ababhenefithayo ungathi wena bakhona yini ngokubona kwakho kumbe sonke siyadubela
hayi kuntenitoele mama bakhona abadenefithayo kwaba yindaba yokuthi kumelana inganekwane kamvula ohamba wanatha amanzi ebusuku abantu babadebhe bonke bahamba wanatha yedwa yena ebusuku uqinisile mama kusho ukuthi kufuze sikale ukuzibuza thina ukuthi njengoba sasihambe sonke sisiyajiva umthombo ezonamehlo esiye ngobise umthombo yini esesingaba especially wona amahovete sikhanzile ukubona ukuthi ha kunabanye abantu ababhenefithayo lapho kunabanye abantu abatholayo thina singatholi imibuzo iqala kwimibuzo emihle khonoko ngoba ngithi ekuqaleni amahovete lene begijima labo nabo ababhenefithayo nabo babephiwa kancane insiba futhi bebamba lapha bebegijima lapho bazobuye babaqala ukubuza manje sebaqala ukusho futhi nokuthi kukhona ababhenefithayo weniningi uwonke nowonkana nje sikhanya kungela nto kakhulukazi izilwane zezibuhlungizela izabona aba abafana lomama babalekela izilwane kuliwa akunaleti bekhohliwe amshu abadelelwa konke mhlawumbe sebekhulile
ye manje mama Maligwa kwenziweni
ye baba umuntu olambileyo akunanto ayisikacabangi umuntu wonke sikhuluma nje emhlabeni ukhonsolaisa abantu abaningi balambile njengoba ngisitho ukuthi silambe ufana ngenkukhu nomuza uyibizele ukuyibamba ukuthi ufuna ukuyibamba uyibulale uyathatha amabele igijima ukulandela ngemuva uyiholele amabele uyibambe uyibulale ama-veterans sibili asetshenzisiwe kakhulu njalo kuhlale begijima lalaba abayibo abagenefithayo yikho khonokho okwenzakalayo ukuthi balambile abantu labantu phele bebehofe ukuthi kuzaphuma something bathiwe labo banikwe if I tell you ukuthi kathesi noma kuthakule increment yona le thiwe abantu ama-veterans kathiwa nge-increment kalalutho balambile basetshenziswa kuphela besetshenziswa ngesikhathi sokuthi umuntu uyabe efuna ulutho angabhenefitha angathola into yakhe usekhohlwe ngakhe yikho into esidingeka kuma-veterans kumele basithi to slow the coffee bakhe bavusa emakhanda bathabane abanye bami bafona ukuthi ebeselethulele ezimbabwe singabantu ababi futhi kwi-community esihlala nazo ebantwaneni bethu but kuyithi ebesimele ukuthi sitshele that respect ngomsebenzi esawenzayo umsebenzi wakhona asisahlonitsha